sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 21 kumpalakazi 2021. Igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ivandla le-MDC Alliance lisola amapolisa ngokuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo lapho uChamisa abekhangelelwe ukupha abantu laba izipho zekhisimusi. Ibandla lezaphu lithi lizalwisa ngendlela zonke ukuthi abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2,283 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,157, kuthi abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5,172. Uhulumende uthi wamukele amajekiseni e-COVID-19 ayisigidi 1,000,000 awaphiwe ngele-China izolo. Umphathintambo wezempilakahle ongumsekeli njalo kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uthe isipho lesi sifike ngesikhathi esihle ngoba eZimbabwe seliqalile ukuhlaba abasakhulayo abaleminyaka elitshumi lasithupha 16 kusiya kwelitshumi lasikhombisa 17. Ngokubika komsakazo we-ZBC, lanxa nje inani labahlatshwayo selikhuphukile kancane kulezi nsuku, ingcweti kwezempilakahle zithi uhulumende kasoze enelise ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million ekupheleni komnyaka njengokufisa kwakhe. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebeyizigidi ezine 4 million, kuthi asebehlatshwe omabili khona bengena ku 3 million. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uMnumzana Hussein Spanda mayelana ngohlelo lwabo lokukhuthaza abazalwane ukuthi bahlatshwe lijekiseni.
Uhlelo lolwesesikilo njenge-Christian Alliance esithi thina esiluthe yi-Novak kumbe ngithi khona yi-National Vaccination Campaign eyenziwa ngabantu bezinkolo. Singene eziqintini ezingu-16 ezigoqela iBulawayo, iBeitbridge, iGwanda, iPlumtree, iBinga, iGweru, iZishabane, iMaswingo, iChirumanzi, iChegutu, iHurungwe, iChinoyi, njalo siyangena eMtare laseJerela laseHarare. Lokhu senzela ukuthi izwe lonke jikelele likwanisa ukuncediswa lisizwa ngamabandla. Siyazi ukuthi abantu abaningi bangene emachurchethu. Ngakho-ke sizaba labantu abangu-450 abazabe begoqela abantu bezempilakahle, abantu abavelele emachurchi, yibo abazangena bakhankase. Khathesi sikhanya ukuthi bakhankase ebulenjini njengoba umumusunje. Bazakhankase ebulenjini njalo-ke bebe lama-groups abawafomayo, kumbe ngabantu abemachurchi, sithi kumbe umuntu ongumsabatha uzokulungisa lama amasabatha ekhankase khona ngalombe kuMethodist uzalungisa amagroups ekhankase kuMethodist kumbe sithi umuntu ongumuslim bayalungisa khona ngale kumamuslims bekhankasa kumbe ngabantu abasemakhaya bayalungisa ngeziqinti zabo ekhankasa ukwenzela ukuthi kumemetheke ke kukhuthazwa wonke umuntu ukuthi azivikele kulomkhuhlane.
Kuyini ongakuxwayisa uZulu?
Siyakwazi sokusika kuKhisimusi isixwayiso esilazwe ukuthi bantu asekeleni ukuhlangana singamaxuku amakhulu kakhulu kumbe sizihlobo ngoba abantu bazathelelana singene phakathi kwengozi enkulu. Ngakho siyakhuthaza ukuba liKhisimusi ngabe abantu lolalo engayidlela engikhaya sikhulumisane kulenjini senze izinto ezininge kulenjini kodwa ke singayenzi into ezafaka impilo zabanye izihlobo zethu labanye abantu engozini. INkosi sibusise sikhangele liKhisimusi sikoda ke sinanzelela ukuthi thina sita standardize nini asisanitize nini asifake namamaskethu asibeni le social distance.
Umnumzana Useni Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla leMDC Alliance selisole kakhulu amapolisa ngokuchitha umhlangano obumele wenziwe ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo eHarare izolo lapho uChamisa abekhangelelwe khona ukupha abantu laba ukudla kanye lezinye izipho zeKhisimusi. Ibandla leli lithi amapolisa la adudule izalukazi lamakhehla la esebenzisa udlakela embuthanweni obuse Highfields. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere ukusolile lokhu esithi amapolisa achithe abantu laba ngodlakela ngaphandle kwesizathu. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubebambekile. Umkhokheli wezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe lizalwisa ngendlela zonke ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe idiaspora vote. Unkomo wethu le amazwi la ethakazelela iminyaka engamachumi ayisithupha ibandla lakhe lasungulwayo. Uthe njalo bazasebenza nzima ukuze bangene embusweni ngoba iZANU-PF isiyehlulekile ukubusa kuhle. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Njengebandla sithi nxa kukuhle ukuthi izizalwana zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zicontribute phecelezi ziphathise ngemali lokusekela aba izihlobo zabo ekhaya imali egcina ikhona ukuphathisa uhulumende. Sibona kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende anike izizalwane lezi amathuba okudetermina i-direction lokuthi abaqhubayo uhulumende ngobani. Siyazi ke ukuthi ibandla leZANU-PF alikukhwabithi lokho ungaqala lolo daba bavuka ubhova. Thina njengebandla sibhizi sizama ukuthi lelo phupho livezeke. Siyakwazi kakhulu ukuthi okwayenza amaqhawe aphume ayelwela inkululeko okunye kwakhona kube kulokudaba lomhlabathi. Thina khathesi impi esingayo, one of the things that are critical for us in our own revolution includes udaba lokuthi abaphandle bavote ngoba iningi labantu bakithi baphumile badinga impilo phandle njalo bayasekela ekhaya. So kubalekile labo ukuthi bathole amathuba okuthi bavote.
Likhuthaza abasebenza kwamanye amazwe laba ukuthi babhalisele ukuvota alubana bethe bafinyelela ekhaya ngaleli khefu. Lokhu likwenza emaphepheni kuphela kumbe liyabhoda ngamazwe afana labo Botswana labo South Africa lapho kulezizalwane zeZimbabwe eziningi khona?
Sikhona impela ku-ground. Ngikhuluma kanje amalanga ambalwa adlulile bese lomhlangano omkhulu endaweni ethiwa yi-Dorothy Nyembe Hall eSoweto lapho esihlangane khona lezizalwane zeZimbabwe lama members awebandla lezapho. Sikhulumisana njalo sobakhuthaza ukuthi abakhona ukuhamba ekhaya abahambe beregister, abaregistrileyo abayevota, abavotileyo kumele bazimisele ukudefenda leyo vote. Emhlanganweni lo besela delegation eyama members wethu abuye ebuya all the way from Botswana. Labo bephethe the same message ukuthi siza ngena kukhetho oluzayo. Ibandla lethu lizimisele ukukhankasa lokungena kulelo khetho, kodwa ke isinqomo sokuthi siza ngena kulelo khetho ngapi kumbe njani lusazohlaziwa yi-National Executive Committee yethu, ngoba okokuqala kumele amalunga kazaphu abe yiwo achoyo. Okwesibili, kuzamele sikhangele lapho okulama structures wethu khona, lapho esilabasekeli khona, yikho lapho mhlawumbe esizathi si-conteste.
Unkomo ukhulume njalo ngempahla eyathathelwa ibandla lenu nguhulumende wezanu. Liza luphatha njani lolo daba?
Udaba lwama-properties luyinsika ebandleni likazaphu, ngoba thina one of the pillars ebandla likazaphu is what is called human rightsism. And under human rights, udaba lwama-property rights into emqoka kakhulu. Awethu ama-properties kule committee evele sikhona ebusy ihlaziya ukuthi ama-properties wevele ahamba njani, ama-title deeds akubani, kulomthetho yini owasetshenziswayo ukuthi lawo ma-property ahluthunwe kubanikazi bawo abangaba mhlawumbe yizipra kumbe yizaphu ezephathi. Leyo committee imatasa ngodaba lolo esikhangelele ukuthi maybe in the first quarter yomnyaka ozayo izoveza ukuthi kungabe kuhamba njani. Sikhangelele ukuthi based on ama results awale committee sizothatha isinqumo sokuthi mhlawumbe siye emadale emthethwandaba siyolwela lawa ma-property wethu. Kodwa ke siyazi ke ukuthi okunye kumele sikwenze yikulwa politically, ngoba isizathu esayenza sithathelwe lawa ma-property besiyi-political. So isikhathi esiningi nxa i-problem i-political, i-solution kumele ibe political, and lokho siyakunanzelela and sizoqhuba njalo.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu yisikhulumeli sebandla lezaphu. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iyathuzi iqhube umhlangano wayo wokuphela komnyaka owe-annual general meeting ngomabonakude izolo. Iyakhetha umsekeli kamongameli wayo omutsha kanye lesikhulumeli esitsha umnumzana Themba Kuye Moyo ochasisa okuningi ngezinqumo abaphumelazo.
Kube ngumhlangano ohambe kuhle kakhulu lanxa sikhangela inkinga ze-network eziba khona kuzindawo lezi ndawo ngendaba yokuswelakala kwe-network coverage iZimbabwe yethu yonke. U-AGM yeplay bingaso elective AGM, kodwa-ke bekulezikhundla ezimbili, esakuqala ngesika-vice president owa-resignayo ekuqaleni komnyaka, esesibili besingeka-national spokesperson laye owa cela ukuhoqa emsebenzini lowo ngoba esejile ukubalisa wangena komunye umsebenzi ku-department ehlukileyo kodwa kahulumende. U-vice president wethu omutsha ongenileyo ngu-Christine Kanyumba ophuma kwele-Mashonaland East i-election le yenziwe layo virtual abantu bavote lanxa kusithathele isikhathi usuku lonke ngendaba ze-network kodwa kuqhubeke kahle akuzange kube lokukhonona abantu bakujabulele lokhu ngoba kuyasitshengisa ukuthi lanxa sokubuya kubo-online learning yiziphi inkinga esingahlangana lazo nxa sibhekane le ndaba ze-network kusikhundla sikasomlomo we-ATUS nangi co-optiwe yi-NEC ukuba ngibambe lesi sikhundla kuze kufike isikhathi se-AGM lamhla-ke kwenziwe i-rectification amalunga wonke awe-National General Council akubona kubalulekile ukuthi ngingene kulesi sikhundla oku-permanent ezinye zonke lezi zikhundla zizangena kukhetho ku-NSD AGM yethu elandelayo
iziphi izinqumo ezibalulekileyo eliphume lazo
sikhangele kakhulu inhlelo esizenzileyo esingathi kuzabalaza sizabalazela iholo lethu sizabalazela ukusebenza okungcono sizabalazela ukuvuselela kwemfundo esisesimeni esibucayi esiphumela khoke njengezinqumo ku-political report yethu sikhangele ukuba ngoJune sanikeza osathumela uMinister of Finance umthuli i-invoice emayelana lokubhadalela abantwana ama-examination fees kodwa-ke akulani sinquma sithathayo nxa sesikhangela manje sesibona kumbe sesisizwa amaphephandaba ikakhulu wona akahulumende esekhuluma ngokuba kwaba le 50% yabantwana ababekhangelele ukubhala imihloliso yezimiseki abangayenelisanga ukuyibhala isinqumo esesisithethe-ke thina ikuba silwele ukuba uhulumende alandele isisekelo sombuso section 75 lapho akhuluma khona nge-state funded education nxa sikhangela isisekelo sombuso akula mntwana eZimbabwe ku-basic education esiyikhangela thina njenge-ATUS kususela ku-ECD sisiyafika ku-first degree okumele abe ebhadala esikole kungumlando kahulumende sikubekeke njengesinye sezinqumo ukuba sizabalazele ukuba uhulumende ayakhokhele indleko zonke zemfundo nxa kumehlula ukukhokhela indleko zonke zemfundo kubhajethi yakhe kaluyise ukufaka i-22% ku-education lokhu sizakwenza njani sikhangelele ukuba ngo-2023 kulokhetho olubuyayo thina njengababalisi abangaphansi kwe-Amalgamated Rural Teachers Union sizakhankasela ukuba ofuna ukuba ngukansila kumbe ofuna ukuba ngu-MP kube ngumuntu okhuluma nge-state funded education
umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS Seli kubonile na ukusemaphephandabeni iChronicle ithi isikhwelile intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ezifana lempupho, ichukela, amafutha okupheka, isitshebo lokunye okutshiyeneyo khona ethi kuza kwenza inengi lehluleke ukuba lekhisimusi enhle. Izim Life ibika ukuba owasuswa nguhulumende esikhundleni sobuduna entabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni uthi injongo yesinqumo somthethwandaba esokuthi abotshwe ngeyokumhlukuluza nje kuphela iNews Day ithi iPolitbureau yeZANU-PF izahlangana namuhla ngesikhathi kulokulwisana okukhulu phakathi kwaleli bandla amalunga echothoza inkokheli yalo. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Basakaza bahle bohlele oluhle oluyi-Studio 7 ngiyalibingelela lonke sengathi lingaba lomnyaka omusha. Basakazi hheyi kunzima ukuba umuntu eZimbabwe ngempela kunzima kulo mhlaba kunzima kakhulu angazi ukuthi le ndaba ngempela sifunani mhlawumbe siwufunani bephakame mhlawumbe betshengisele ngenye indlela. hayi kunzima kakhulu ngoba manje umsakazi nginombuzo ngizibuza wena ukuthi kambe igovernment yeZimbabwe mayithatha izinqumo bake becabangisise kahle ukuthi into abayithathayo ngempela izofika ithini ebantwini noma bayenza nje kuphela umsakazi kambe indaba yamapassport la amasha lawo asibese khona na isidingo sokuthi ilizwe elingenamali kodwa ugijinyiswa ukwenziwa amapassport azobuye edule ebize imali yase-America kulokuthi aluba mhlawumbe balungisa izinto ukuthi kube le mali elizweni kambe ngempela ngempela upresident obathi ngumnankakho ngempela uyake ibone eke ehlale phansi nje icwangisa izinto noma nje engavuka ekuseni elobuthongo uyaphonga ukukhuluma uphele into sesiyeza lokhu hhawu thina sikhathele ngempela mse hayi ikhathele ngempela mse bona into sezenza manje ngempela ngempela hayi thina manje sisikwati kakhulu mse
linjani lonke elilalela ustudio mbingelele labasakazi bonke abakastudio bakithi nxa lingasiza ke lixhumane le-First Mutual Gifts bakithi ake lisize ukuthi kambe ngasebenza kwenye kwesinye isibhedlela khonapha kweli kamthakazi ipentsheni yayithathwa yi-First Mutual pho khathesi bona ngenyanga sengingasasebenzi banika 48 bond ngenyanga 48 bond sebeze bathi bona suza ibuyihola every after 4 months every after 4 months ibuye yi 192 of which ukuthi kwabe kusibili kungu 48 times 4 iyaphuma yona leyo ukuthi kati ipension leyo ele mali encane kangaka yona i 48 bond ithengani bakithi akelisi sizekele isikhulumele labantu baka First Mutual angazi ukuthi basithatha njani mina sokungehlule ngiyabonga balaleli ngiyabonga lani basakazi
linjani basakazi bestudio 7 hayi siyabonga ukusiphakulela indaba ezimqotho hayi siyabonga basakazi bethu sibili siyabonga ukuzwayo sicela ngani ngiqhubekele phambili ngomsebenzi wenu phambili ngomkomana sithi phambili nomkomana
lusisilo ubizotha ngukholisane moyo belwe ke ngisadingisisa lusiso vele lubhane khonapha unceba amazi umethwa ngukholisane moyo kholisane moyo lusisi awutshonile bakayisuvele kuyahlatshwa emjekiseni ebizwa Johnson osishiyile khonapho utshonile but utshonile ulapha eBotswana etonote eBotswana but uthonga khona ngapha lupane asikabi kwazi kwaba kibo kahle kahle ukuthi bangaphi abanye bakhe but uzwala uthonga lupane asikathole kahle lupane ngapha khona khonapha but mhlawumbe ababemazi ukholisane moyo lingasibambe enambeni ya inamba nethi 75555242 ningasibamba khonapho abanye babemazi khonapho abakibo kholisane moyo lusisibhekebelo mntwana ngapha nxa mhlawumbe belimazi ebele umuntwana akhe omunye intombazana ngapha eBotswana so ngilethe mina abangabelimazi khonapho elupane kholisane moyo ukhani uphuma phela upane ningasibamba khona basalinika idirectioni lapho behlala khona etonota eBotswana mhlawumbe lingamsiza ngumuntu wakini khona ngapha eZimbabwe azibabhe kahle malimazi imsizeni mpela ekwanisa ukuthi bezongcwatshwa ekhaya khona ngapho yagcine lahlule eganyeni umntanini badala imali isaphila khonapela upane umntanini nanguto ukhulisane moyo usishiyile namhlanje mhlaka 15 ngo-4 o'clock ngesikhathi ntambama
Salibonani linjani bantu bakithi hayi mina ngiyaphila likhuluma lobaba Dube la okwamanje lami ngingapha eSouth Africa kodwa ngokuzalwa ngidabuka ngapha ngasenyama endlovu ye uhlelo lolu ngiyaluthanda kakhulu bakithi ngiyaluthanda sibili kakhulu ukuthi libo okenze izindaba zasekhaya manje ngibe ngicela abahlobo bami ukuthi angeke likhone na ukuthi nimfakele i-link yesiNdebele ngibe ndlalela kuhle ngizizwa kuhle nge-link yesiNdebele ngoba isishona ngiyasizwa sibili kodwa kwezinye indawo ngisuke angazwisisi kahle ngibe ngicela abantu benkosi angazi ukuthi lingangenzela kanjani lami ngizwa indaba zesiNdebele ngiyabonga inkosi libusise
ngilela lonke botungameli inkomo lakho kibhungubhe kwekini lonke bastudio 7 siyacela konke sokukhuluma-ke lihambe lilonde lizwe lokho sikhala ngakho kufana njengemgwaqo dike lisuke obulawayo mpela lihamba ngokamera lize liyefika esolo sidlule esolo siloke likhangela libona ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi imgwaqo liyalunga kumbiyenzwane. Hayi bantu, ukuze sincedakale kufanele libe litisi ngakhuluma lihambele kuleyo ndawo ukuze liyibone ukuthi iyalunga. Igama lami uphilani Moyo, ngisecholojo. Ngicela izinto zonke zike zikhulunywe zilungise. Icholojo lokhu yacina kusesero Smith, yinto eyenzakalayo nalokuthi uSmith esaphila kwake kokumekuthi ugogo lwana wecholojo wawunethara wawunesikontrisa wesihle wacina khonapho vela kuselagatapile egreda kuselagatapile kulungiswa kusele mgwaqo elungisayo. Siyacela, siyacela izigalazo zethu ngoba yinto esithele intelayo yolokhu zeni lapho. Siyacela ke lizame ukuthi imigwaqo ilunge ibe mihle ibonakale, ngoba imigwaqo iyehamba izimoto, iyehamba imoto zihamba ngalesi sikhathi ezulu soziyasokola imoto eziphumeka eGoli, lapho eGoli eziphume eGoli azisafika ekhaya, zifuneka zihambisele abantu abethu ukudla. Kusunandi ukuze sibe la, sicela lilungise imigwaqo, likhulume ngakungami inkomo, hambani kuleyo ndawo esiyikhulumayo, lisuke phela ngokamerod lihambe lize lifika kusolu selidlule ngesolu selize liyefika konale kosikenke, lizokhuluma into eliyizwayo esiyizwayo lani liyibonayo esikhuluma ngayo. Ngiyacela mbese ndingelela lo Sibangilizwe Nkomo. Sibangilizwe, zamani ukubona ngilizi pura, zamani ukubona into eziyenzakala ya emhlabeni. Mangawuphuma sikakuzwa ukukhulunywa, sikezwa ukukhulunywa ngawo, akuzame ukuthi into zonke likhulume lihambele izintuna lihambele izwi zonke izigaba zibonise ukuthi liyenzani, ukuze sisuthiseke, ngoba vele into esiyenzakala sisayibona ukuthi kwenzakalani yabo.
Basakazi livuka njani Studio 7 madoda, liyasebenza siyabonga, liyasixeqa indleba aluba kayisini ngasazi ngokwenzakala elizweni lakithi eZimbabwe. Ngikhulumile phezulu kulapho engikhulumayo ngubhime ehlasuka enkayi kosigobogobo enkayi Mzansi. Hhayi madoda, umbuso selizweni lakithi ayisiwe esawulwelayo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ithi owayengumongameli weMalawi onqotshwe kukhetho olwedluleyo umnumzana Peter Mutharika usesole umongameli Lazarus Chakwera ngokubopha lokuhlukuluza ababeyiziphathamandla zikahulumende wakhe. Umsakazo munye uthi abahlamuki benhlanganiso ye-Tigrayan People's Liberation kwele-Ethiopia sebesusa amabutho abo ezabelweni ezimbili ezibalisa i-Afa le-Amhara. Singene kudaba lwemelika. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron yiwo osubhahe ukwedlula eminye yonke imikhakha kuleli lizwe. Lokhu kwaziswe lugatsha lwe-Centers for Disease Control and Prevention izolo. Lolu gatsha luthi phakathi kwabantu bonke abale-COVID-19 abayisilinganiso samatshumi aphezu kwayisikhombisa 73.2% balomkhakha we-Omicron. Umongameli Joe Biden uza kwethula imbiko mayelana ngamanyathelo amatsha azathathwa nguhulumende wakhe ekulwisaneni lomkhuhlane lo namuhla. Isikhulumeli sesigodlo se-White House unkosikazi Jane Psaki uthi uBiden kasoze avale ilizwe kodwa uza kukhuthaza abangakahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane ukuthi bahlatshwe, lokuthi labo abahlatshwayo amajekiseni womabili kumele bahlatshwe esithathu i-booster shot. Kulamalunga ePhalamende yeMelika amathathu abanjwe lumkhuhlane abalisa uSenator Elizabeth Warren, uSenator Cory Booker kanye loRepresentative Jason Crow. siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lisola amapolisa ngokuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo lapho uChamisa abekhangelelwe ukupha abantu laba izipho zekhisimusi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.